Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Balingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla seku 24 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change lize lenza umhlangano walo wokugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections edolobheni leChitungwiza namuhla ngemva kokwalelwa ngamapholisa izolo.
So bazama ukucinga indlela zonke, ngizwile ukuthi bathe bona uma sebeprinta amabhaleti ipepazi kabasoze bafake uphawu lwetoluluthanga.
Ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngomgqibelo lanxa kulokukhalakhala phezu kodaba loluhlu lwabavoti i-voters roll olwabonakala lulengxaki ezimbalwa. Umongameli Joe Biden welemelika okwele Europe ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wamazwe e-NATO phezu kodaba lwe-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uze wenza umhlangano we-rally okugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections ngomgqibelo edolobheni leChitungwiza lamuhla. Lumhlangano obuvinjwe ngamapholisa abesithi wona kabasoze awuvumele ukuthi uqutshwe ngoba engasoze enelise ukuzowulinda uze wavunyelwa ngumthethwandaba. Kungelani lalokhu, inkulungwane zabalandeli bebandla le-CCC zithe gwaqa emhlanganweni lo. Emazwini akhe, uChamisa uthe uhulumende wakhe uza kupha abahlali be-Epworth incwadi zokuhlala okusemthethweni, hathi okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ohlala ethembisa ukuthatha leli nyathelo kodwa esehluleka. Esizwe amazwi kaChamisa.
Mama hazi zeuti 2018 takamuwa takamuwa akalopona kuna malawa nasa kama kona kuti malawa gara mbali kochera akura zino gororino aniswenda kukoti ndoda kunyamuwa ndiyanenda kukoti.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni leChitungwiza lamuhla. UChamisa uphinde wakhuthaza abalandeli bebandla lakhe ukuthi bavote ngobuningi kukhetho lwangomgqibelo kuzabelo lezigaba lapho okuzaqutshwa khona ukhetho ngomgqibelo. Kunjalo nje, omunye wabancintisa kukhetho lwama-by-elections unkosazana Linda Masarira ongumkhokheli webandla lelide usehambise udaba lokungamanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll emthethwandaba. UMasarira uthi kumele iCommission yezokhetho eZEC imuphe uluhlu olubalulekileyo olisigaba asimelayo eseHarare Central kungakenziwa ukhetho, njalo aziswe ukuthi kulamaphepha okuvotela ama-ballot papers amangaki adindiweyo. Lokhu sikudabalunye sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC unkosazana Thabita Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi njengoba uluhlu lwabavoti olwe-voters roll lungacacanga, abesabeli ukuqilibezelwa na?
Thina njengebandla elophawu olulithanga okuthiwa yi-CCC ekhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa ekulungiseleleni ukuthi siye kukhetho lolo oluzayo ngempelaviki, kudala salungisela kodwa udubu esesilubona ukuthi sonke siyazi izulukandaba ukuthi izekhi ivele iluhlangothi lebandla lezani. So bazama ubuqili ngendlela zonke, lizwile ukuthi bathe bona uma sebeprinta amabhaloti papers kabasoze bafake uphawu lethu oluluthanga ngoba vele umthetho uthi wona kaba banjwa ngenkani ukuthi benze ama ballot papers esithi ngesilungu akhaladi lana alombala ekhanayo ukuthi amabandla avotelwayo asebenzisa mbala bani. Kodwa kwakakusethusi khonoku ngokuthi uZulu wakuleli luzi usevungamile njalo useyitshelile izano wayitshengisa njalo ukuthi sebeqathele ukuthi bona basebenzela inyoni njengeganga. Izano isifikise abantwana baseZimbabwe lapho abahamba besithi baye emasimini ibalimisa insimu zenyama thina zizalwane zakuleli lizwe singelazintsha.
Siyabona ukubana uluhlu lwabavoti i-voters roll lukhanya lungahlelwanga kuhle ukubangele ukuba iZEC izexotshe ezinye iziphathamandla zayo ngendaba yoluhlu lolu. Manje linalithini njengebandla? Alibone na ukubana kuzaba lokusetshenziswa kwe-voters roll ukuthi ligqilibezelwe?
Ivele i-voters roll yiso ngezinye zezikhali ezisetshenziswa ngabahulu kuqamasela abantu bezana. Yiso isikhali abasisebenzayo kusukela ngo-1980 lanamhlanje. Kodwa into ekhona ukuthi sonke siyazi ukuthi kule ngcithi ezicubungulayo i-voters roll ukuthi zibone lapho kulezikhe ukona lalapho kulokugcina khona. Kodwa into nansi. Ukhetho lolesizalwenza kuyanga impela viki isitshengiso ku eZimbabwe nomhlaba wonke jikelele ukuthi sesifikile ukuthi nxa sesisiya kukhetho onguye okumele akhethe inkokheli azifunayo nguZulu ngoba abanikazi bakahulumende nguZulu. So thina esikwaziyo lesikuthenjiswe nguZulu lalapho esihamba khona uZulu uzimisele ukuthi eqede ukuvota uzadlala khonapho avotele khona. Lapho kuzavuka khona ngazani kulangani kulo dubo-dubo bazagijima izalwane zaseZimbabwe silungise ngoba ngalesi sikhathi lolu khetho asisakhangelelanga ukuthi ungolukabani sesikhangelele ukuthi silungise ikusasa yezizalwane eziyibo ezizavusa phambili kunokuthi sibachiye bephakathi kwegodi okunodaka ukuthi bangeke basikhipha.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abazinkulungwane ezifika phose amachumi ayithoba munwemunye 85,775 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela. Abantu laba bahlatshwe phansi kohlelo lukahulumende lokujova abantu abaningi okuthiwa yi-Blitz. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi kulabantu abangamakhulu amabili 236 abatholakale belegciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo atshengisa njalo ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. UMongameli Joe Biden weleMelika namuhla bekhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wenkokheli yamazwe awe-NATO. Lumhlangano ukhangelelwe ukuhlafuna udaba lwempi yele-Ukraine lele-Russia. UMongameli Joe Biden weleMelika namuhla bekhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wenkokheli yamazwe awe-NATO. Kukhulunywa ngodaba lwempi yele-Ukraine lele-Russia. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky utshelela umhlangano ukuthi ucela amazwe aphathise ibutho lakhe ngezikhali ukuze lenelise ukulwa le Russia empini yesilenyanga eyodwa yaqalayo. kunjalo nje umkhokheli webandla lokholo lwamaCatholic uPope Francis unxusa amabishop umhlaba wonke okugoqela eZimbabwe ukuthi bamanyane laye umthandazo azawukhokhela kusasa emzameni yokuletha ukuthula phakathi kwamazwe alwisanayo kumpi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lo mthandazo uza ngesikhathi inkokheli emhlabeni ikhathazeke ngempile. Limpi ibikwa isibangele umonakalo omkhulu elizweni laseUkraine lapho ibutho lakwele Russia lihlasele lelo lizwe. Kwabhidlizwa izakhiwo kwabangela ukubhubha kwenkulungwane zabantu, ukulimala kwabaningi, abanye abedlula izigidi ezintathu babaleka bayaphephela kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla ehlangothini lwezokukhulumisana kuhlangothi lunye lwamaJesuit umnumzana Kudakwashe Matambo ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kwale mithandazo ebandleni lakhe lesiKatolika umhlaba wonke.
This liturgy of prayers meant to invoke peace and end to the war and conflict that's happening in Ukraine between mainly Ukraine and Russia. And this consecration is something that's historical in the Catholic Church, in that countries, different places have a special consecration or special dedication to a patron saint. And in this particular case, the Immaculate Heart of Mary, you know, the importance of Mary in the Catholic Church, you know, as a mother, as a warm-hearted figure.
Imithandazo yalolu hlobo yenziwa ngendlela yokuvusa umoya olethwa ukuthula lokumisa impi ekhona phakathi kwabe-Russia lele-Ukraine. Okwenzakalayo lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu embalini yabe-Roma ukuthi abamazwe kanye lendawo ezishiyeneyo banendlela ebalulekileyo eqondiswe kumkhokheli wabo okufana loMaria.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi edolobheni leHarare engomunye wamakholwa ebandla le-Roman Catholic laye usiphe imbono yakhe.
Nxa bekhuluma nge-liturgy, kuthi liturgy of prayer, bakhuluma khona nge-mass, ukuthi khona i-mass iyabi khona isenzelwa ukuthandazela ukuthula elizweni le-Ukraine.
Bakhona abesabela ukuba impi le ephakathi kwele-Russia le-Ukraine ingaguquka ibe yimpi yesithathu yomhlaba. Abanye bengabathi kungeke kwenzakala lokho. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele People's Democratic Party PDP umnumzana Thamsanqa Khumalo upha umcabango wakhe phezu kwempile ukuthi kungaphetha sekungeyomhlaba nalo bahachi.
I-Russia le-China angama omabilo nawo mazwe ngibona ungazathi baba yiblokhu esabekayo kakhulu ukuthi umuntu uyabe elesibindi nalo ukuthi angabaqala kunalabo abantu ukuthi ebalwise, amboni siba lalowo mandla kumbe laleso sibindi. Kuzathobelanwa sibili kodwa amboni impi yelizwe lonke esithathi sizakala. Umumo welizwe uzatshintsha, kuzaba le world order entsha phezu kwalokhu, kodwa amboni be-China la bantu bona ngokwabo.
EHarare lumthandazo uzokwenzelwa eSacred Heart Cathedral ngokukhokhelwa ngu-Archbishop Robert Ndlovu weHarare esebenzisana lommeli kaPope kuleli uPapal Nuncio uArchbishop Paolo Rudelli ukuqhuba umthandazo wemasi okhangelelwe ukuqala ngemva kwehola lesihlanu kusihlwa 5:30 p.m. kusasa. Inkokheli yaleli bandla iveze njalo ukuba zizolandelwa ngokufaneleyo zonke iziqondiso zokuvikela igciwane le-coronavirus ezabekelwa amazwe ngabohlangothi olubona ngezempilakahle kumanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization WHO kanye lezabekwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane phambilini kokhetho lwama-by-elections. Amabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngomgqibelo asegqiba imikhankaso yawo ngesikhathi amanye ekhonona ngesimo esibi sogwalo lokuvota i-voters roll. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, le-Labour, Economists and African Democrats, athi ugwalo lolu lumaniki-niki ngakho ke akumelanga lusetshenziswe ngempela viki. Kodwa iKhomishini yezoKhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi izasebenzisa ugwalo lolu ilandela umthetho olawula ezokhetho o-Electoral Act. Abaphikisayo bakhala langokwethulwe yiZEC ethi kumele kube lomuntu oyedwa ozamela ibandla elincintisa kukhetho lolu ozavunyelwa ukungena phakathi kwendawo yokuvotela, hathi abambalwa njengalokhu obekusenzakala kusukela ilizwe elithola uzibuse. Bakhala njalo ngokudindwa kwamaphepha okuvota besithi akwenziwanga ngendlela eqondileyo. Abaphikisayo bathi kukhanya iZEC ibambisana lebandla leZANU-PF ukwenzela ukuba kuphekwaphekwe impumela yokhetho eyabe ingacacanga. Abamele iZEC lebandla elibusayo bayakuphikisa lokhu. Amabandla aphikisayo angene njani kukhetho lolu ekwazi ukuba i-voters roll imaniki-niki? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. UNdlovu nguye osungula lingxoxo.
Bavela bavuma ukuthi bazongena. Inkinga yokuthi abaningi bavele bekusho lokhu ukuthi izinto ezikhona ezizoyenzakala lezi. Kufana nje nakudala uma besikhula sisekhaya, kulo munye umfana oyathi uma wesilwa naye abesedobha isigodo, ubadobha ilitshe. Baye bazokutshela ukuthi vele malingana lo mfana uzakudobhela isigodo, kumbe uzakugwaza enqaba. So wena uma ube lesibindi sokuthi ufuna ukugwazana naye, ufuna ukulwa naye, kumele ukuthi ube kwazi ukuthi uza nesigodo. Kwesinye isikhathi nesicathulo wakuba yinkalata yenkinga, uma omunye umfana yabesithi kakhiphe isicathulo uyakhaba isisu. Bakutshela abanye ukuthi vele lo uyakhaba. Ubuye gqoke isicathulo wena wale uthi hayi mina ngizola naye. Bese kuthi uma selibhekene laphana ke selichithile izithwala ezibunjiweyo phansi kwadikizwa yonke into esephiwa kunemba ubusuqalisa ukukhongunona ukuthi kanti wayegqoke isicathulo bona wabekutshelela abantu ukuthi uvele uzazigqoka. So ngikhuluma ngesintu lapha okuvele kusobala ukuthi izanu ayidlali kahle, kuyazakala lokho. Mayimani-ke ni-voters roll vele wawukhangele ukuthi kuzokuba njalo. So ke thina sesibhekele izimanga ezizayenziwa yilaba abathi bona bafuna ukudlala lo muntu odlala edilize intshoro, odlala edilize yonke into, edlala kubi labanye. Bona babe vele bephetheni bezongena eringini lalo muntu bebethembene. So akula muntu ozobanikeza i-advice yokuthi abaphume, hayi kumele bazidecidele bona, but bese bekhumbula abakutshelwa ngabanye.
Ncobe, lingenile kukhetho lolu i-voters roll imanikini.
Okumele kwenzakale kwakuqala uNdlovu akuchoyo kuleqiniso, kodwa ke loba bekuliwa kubunjwa izithwala besikwazi ukuthi belitshela ukuthi kungabi lozadobha isigodo, kungabi lozadobha ilitshe. Izanu umthetho yawazi ukuthi uthi khona i-voters roll umuntu wonke should have access, kumele ayithole umuntu oyifuna i-voters roll. Ifihlelwane izanu yiyo ememezela ukhetho, ithi nxa imemezela isibonile ukuthi yona isibulungele ukuthi yengene ekhethweni, abanye ibajume kuvuke ukuthi sokuvotwa kusasa. So ke okumele kwenzakale ngivumelana la ekutheni ukuyavota kabahambe bayevota, kodwa izanu kayiwekele umkhubo wayo ukuthi ingalandeli imithetho ebekiweyo. Yilo lo dilize elala le-voters roll ukuthi abantu bayibone. Why kumele kube njalo? Sikubona kuyinto embi kakhulu le, ngoba nxa kuyikuthi kakukho kubi abakwenza nge-voters roll bayifihlelayo.
Yes, siyakuzwa Ncube. Ndlovu, khonoku ukuthi kwakumele kube kuyenziwe lokho kuthiwa ngama-reforms kube lenguquko ethize, kathi i-opposition yakhangela eceleni kumbe yathatha isigodo yabaleka yahamba lasentabeni?
I-opposition yakhangela eceleni, yazikhangelela eceleni. I think ukoma kwethu nendlala yethu yokufuna ukukhipha izano embusweni kwenza bese sivala amehlo futhi sikhohlwe ukuthi vele laba bantu basebenza njani. Ukuthiwa idonku ungaze uyigqokisa isuthu ingabona umlothi yagiphika. So manje-ke thina why sisethuka baba Ncube ma sesibona izane sigiphika phezu kothuli phezu komlothi? Thina sivele sikwazi ukuthi injalo, ubabhemu vele unjalo. uya kipika phezu komdoda bese simangala sithalise ukuthi imo la sikho kanti sizenzani ke le usesenzani lobabhema nabe vele sisazi so njengoba usho ncoko ukuthi kuyamela bavoti nje kunjalo kodwa izana kumele ikuyekele lokho so kusebenza amamandla amalutshwane ukuthi siye ku-presidential election lakho sizobuya sisho njalo futhi sithi kumele ikuyekele bese ithatha futhi iphayikho ephambili nabe sesiye ema-court siyakhompilela kungasisizi ngalutho
ye uyatsho ncoba ukuthi vele lokuya ema-court yosichithela isikhathi
okumele uZulu akwenze ukuthi kube nguye oyipanichayo izanu ayijezise kabuhlungu ngokuthi avote ewonke uZulu ebambela ivote elithole zero okusihluphayo ukuthi abantu bakithi yiba bancedisa izanu ixhala nje yaphambili bakhona abayitshotshozelayo abantu kungaswelakala nxa singavumelana sonke kuswelakala abayitshotshozelayo loba ingathiwa iqile kanganani ingajiqika phansi
kuyakunceda khonoko
hayi akuncedi njengoba uyatho ukuthi ma kuukuthi i-voters roll imanikiniki kanti manje mna ngingafika ngisithi mfuna ukuncedisa khonoko okushiwo ngincube ngisithi mfuna ukuvota ngiyipanithi izami ngithola igama lami lingekho nizoyenzani ayi kule nkinga la enkulu efuna isagila thina sisebenzisa okuyindukwanyana okuncane bese sisithi manje sesishayiwe sesibaleka bese sikhala kufunakala isagila lapha ange loba ngimela ngangibuza ukuthi isagila bani angeke ngikutshele ukuthi siphi kodwa mbonani umfuzi amadoda angena iganga ayedinga induku enkulu isagila and ngikhuluma ngesitho sesintu olendlebe uyezwa ngoba esikwenza manje sihlalisa isikhathi sokusibiza sishaya inkalakada ebhubesi ngempala
ye isagila yiso sene sengisitshoyo baba Ndlovu kambe nxa i5 million yonke ingavota iphosele ebhokisini loba sokuthi izani ukuthi iyarig ubona ngathi ngaphumelela
Ndlovu ngizovota kanjani ngoba ngizosizobhalisa sonke singu5 million sasifika angitifihlele lokho ivoters roll ukuthi mhla sifika ubheke uNdlovu athole ukuthi igama lakhe alikho akusela sikhathi sokubuyela emuva usiya vota kungani kuloku kuphikisana ungathi isilungu i-contradiction ncube okuphakathi kwesikhalazo sakho ukuthi uyakhala ukuthi i-voters roll imaninginingi okutsho ukuthi kule risk yokuthi kulabanye abantu amagama abangekhoyo labo 1-2 kulabanye abafayo kudala abanamagama abakhona khonapho
lapha-ke besizilalele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ephupha endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olilunga le-Freedom Alliance bephupha loGibbs Dube we-Studio 7. Kwezemidlalo osanda kugatshwa ukuba ngumsekeli kamqeqetshi weqembu le-Highlanders uJoel Luphahla uthi bekuvele kuliphupho lakhe uqeqetsha iqembu lebhoso intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Luphahla uthi kuyamjabulisa ukuba ngemva kweminyaka emihlanu yeqale umsebenzi wokuqeqetsha imisebenzi yakhe isidale ukuba aqhathwe kuqembu le-Highlanders njalo isifiso sakhe ukuba iqembu liphumelele ekudlaleni kwalo
ngesifiso vele ukuthi uhambisane neklabu ithimu ithole ama-results amahle ngenze ukuthi loko kusasa yakuthi umuntu ogcine ukusijabulisa kumethembe lo 2006 la and for me, coaching is all about leaders. From which year, I'm going to be quite a leader. So, I'm going to be a championship.
Uluphahla uza kuqembu le-Highlanders ngemva kokuthiya kuqembu akade elisebenzela ele-Golden Eagles lona elidlala kusigaba se-Northern Region Division 1 Soccer League phambilini kokuqhatshwa liqembu le-Golden Eagles uye wasebenzela iqembu le-Tel 1 lona alingenise kusigaba se-Kasilaga Premier Soccer League ngomnyaka ka-2018 umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu wamukele ukuqhatshwa kukaluphahla kuqembu le-Bosso
nyakazomdlali wayedlala phambili sadlala so ngumdlali engikhanjuzani lozi labafana phambili njengoba ukwazi ukuthi thina siyakwanisa ukuthi sibe le ama-opportunities amaningi kakhulu kodwa sihlule ukuthi siwadlole kodwa ukubuya kwaluphahla mbona ngani hhayi uzabalola and the themba leyo
iqembu le-Highlanders ngesonto lizayemukela eleyada enkundleni e-Barber Fields njalo lingena kulo mdlalo lihlezi endaweni yeshumi lane engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo eyi-9 umdlali wenkabeni yenkundla u-Adrian Sila uthi bekhuthazane njengabadlali uba abazami ubungcono babo ukuze iqembu liphakame. Eminye imidlalo yesigaba seCasalaka Premier Soccer League yeviki lathuba nomunye izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala neTrend ngasePapa Fields, iqembu leZPC Garibaldi lizemukele leTennis ngaseNyamunga, iqembu leRentals College lizadibana neCape United ngaseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizadibana neBulawayo Chiefs ngaseSakuba, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala neChicken Inn ngasePaul Pump, ngesonto iqembu leWawa lizadlala neCranbourne Bullets ngaseAscott, iqembu leManyika Diamonds lizemukele FC Platinum ngaseSakuva, kuthi ele Harare City lizanqikelana lele Dynamos. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ilanga lika March 24 ngelokunanza isifo sofuba emhlabeni jikelele. Linanza imisebenzi kaDokotela Robert Koch, owadingisisa wafumana ukuthi imbangela yalesi sifo ligcikwane leMycobacterium. Lokhu kunika ithuba lokuthi abantu baziswe ngalesi isifo esidala njalo esiyingozi. Ufuba solwahlasela abantu kunkulungwane lenkulungwane zeminyaka edluleyo. Igcikwane elibangela lokhu licatshangelwa ukuthi laba khona kudala, njalo lilokhe liqhubeka liguquka. Namuhla, ufuba ngesinye sezifo eziyingozi njalo ezithelelwanayo emhlabeni. Nsuku zonke, abantu abedlula inkulungwane ezine, 4,100, babulawa lufuba, kuthi abafika inkulungwane phose ezingamatshumi amathathu, 28,000, bahlaselwe yilo, lanxa luvikeleka, njalo luselapheka. Ngenxa yokuthi lokhu kwenzakala kakhulu emazweni asathuthukayo lapho okulendlala lokungafinyeleli inhlelo zempilakahle. Kucatshangelwa ukuthi phakathi komnyaka ka-2000 lo-2020 imizamo yomhlaba eyokuqeda ufuba yahlenga impilo zabantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha lasithupha, i-66 million. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla, umkhuhlane we-COVID-19 usubuyisele emuva lomsebenzi. I-COVID-19 ithe ithwalisa amagabha avuzayo inhlelo zempilakahle ngomnyaka ka-2020. Inani labantu ababulawa lufuba lakhuphuka okwakuqala eminyakeni elithumi. Lo nyaka, indikimba yokunanza i-World TB Day ithi Invest to End TB, Save Lives, okukhuthaza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokwenqabela ufuba ukwenzela ukuthi abantu bengabhubhi ngobuningi babo. Lokhu kuqakathekile ngoba i-COVID-19 isihlehlela emuva. Ngokuqhuba inhlelo eziningi zokwenqabela ufuba, singaphathisa ukuthi abantu bezivikele, belatshwe, inani labaphephayo likhuphuke, njalo lesi sifo siphele. Uhulumende weMelika uzimisele ukulwisana lofuba, nguye oletha imali eningi kusikhwama samazwe omhlaba iseGlobal Fund esokulwisana lomkhuhlane we-AIDS, ufuba, le-malaria, eyafika kumadola angamabhiliyoni angamatshumi amabili lanye, 21 billion, phakathi komnyaka ka-2000 lo-2021. Ngokugxila emazweni lapho kulenani eliphezulu labahlaselwa lufuba, siyaseka inhlelo ezihlenga impilo, ezifinyelelwa ngabaningi, njalo eziqhubeka ngokulwisana lalesi isifo. Sikhuthaza abangane bethu ukuthi belandele isibonelo sethu ngokunikeza imali eningi. Ngokuxhasana lathi ukuqeda ukumemetheka kofuba emhlabeni lokuqhuba inhlelo zokulwisana lalo, singahlenga umhlaba kusifo sofuba.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lize lenza umhlangano walo wokugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections edolobheni leChitungwiza. Ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngomgqibelo lanqa kulokukhalakhala phezu kodaba loluhlu lwabavoti i-voters roll. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Dande ngesithi asidibaneni ngo-6:30 ekuseni kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.